Lesi sixwayiso siza ngemva kokuba uzulu elizweni engasazinaki kangako iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19 osekukhathaza abezempilakahle kanye lohulumende. Abezempilakahle bathi abantu sebeziphatha ingani selwaphela lolu bhubhane elizweni kanti lokhu lusakhona, bekhuthaza uzulu ukuba azinakekele ikakhulu ngalesi sikhathi sekhefu leKhisimusi lapho abantu abavame ukubuthana bejabula bendawonye. Isiphathamandla kuhlangothi olubona ngemikhuhlane ethelelanwa lula kukhansili yedolobha leHarare uDokotela Michael Vere ngomunye wabakhuthaza uzulu ukuthi angayekethisi ukuzivikela ku-COVID-19.
We also need to boost our vaccination coverage. Currently for Harare we are around 39-40% vaccination coverage for dose 2. This is not good enough, so we encourage people to go to any local clinic for vaccination. Vaccines are available at any of our institutions around the city of Harare. It's also important that those who are also due for their booster doses also take advantage and also visit the clinics to get the booster dose.
Sekumele sithuthukise inhlelo zethu zokuthi abantu bayehlatshwa lelo jekiseni lokuzivikela. Kunje eHarare sikusilinganiso se-39-40% kulabo asebelihlatshiwe okwesibili. Akusisimo esihle ke leso. Ngakho siyakhuthaza abantu ukuthi baye yiloba yiphi iklinika bayehlatshwa. Imithi ikhona. Kuqakathekile njalo ukuba labo osekumele bayelihlatshwa kwesithathu bakwenze lokho.
Kwasekelwa ngesinye njalo isiphathamandla sezempilakahle uMnumzana Dumisani Chabangu.
Abantu kufanele beqhubeke belokhu benanza izindlela zokuzivikela ukuthi bengathaphi umkhuhlane we-COVID-19 ngoba esikunanzelelayo ukuthi yona iyabuya ibe ingani iyadedambijana. Okungenzeka ukuthi ibilokhu ikhona kodwa abantu bengatshengiseli any izibonakaliso, ama-signs and symptoms. Kodwa abantu kabaqhubeke belokhu bezinanza bezivikela ngoba akwaziwa lapho ezavuka khona.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Rafael Masiye uthi kumqoka ukuba umuntu wonke alandele iziqondiso ezabekelwa amazwe omhlaba ngabe-WHO kanye lohulumende.
Kuyadingakala ukuthi abantu bazame ukuzivikela kuleyo corona. Nxa umuntu esebantwini lapho kulabantu kulabaningi, agqoke i-face mask, umuntu azame ukugeza izandla njalo nje.
Unkosikazi Sithandazile Ndlovu waseHarare yena uthi kungumlando wakhe wonke umuntu ukuzinakekela kulo mkhuhlane, kakhulukazi ngalesi sikhathi sekhefu leKhisimusi lanxa uhulumende wayekethisa kuziqondiso okumele zilandelwe ngabantu.
Balandele zonke izinqumo ze-COVID-19, baqhubeke begeza izandla, besanitize, begqoka lamamaski. Uzulu kalandele yonke imithetho ye-COVID-19 ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki njengoba kwayenzakala kweminye iminyaka edlulileyo.
Kunsukwana esanda kwedlula, abequla labaphathi intambo baqonqosele uzulu ukuba azindakekele ngalesi sikhathi seKhisimusi. Lokhu bekumunyethwe embikweni owethulelwe intatheli zindaba ovame ukwethulwa ngemva komhlangano wedale labaphathi intambo owekhabhinethi okugcina lonyaka ngumphathi intambo wezokwethulwa kwembiko uNkosikazi Monica Mtshwangwa.
Uzulu kanye lomuntu wonke jikelele kumele aqaphele ngalesi sikhathi sekhefu njalo aqhubekele phambili ukuzilondoloza.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba abangama-22 batholakale belaleli gciwane ekutshoneni kwelanga layizolo lanxa engekho olahlekelwe ngumphefumulo. Baveza njalo ukuba sebesedlula kancinyane amakhulu 200 alengxenye enkulungwane asebatholakale belegciwane le-COVID-19, 259,969 asebatholakale belegciwane le-COVID-19 selokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo ngomnyaka 2020, abedlula kancinyane njalo amakhulu 200 alengxenye enkulungwane babo 253,862 basinda kiwo, kuthi abafika phose inkulungwane eziyisithupha 5,635 sebalahlekelwa ngumphefumulo. Ngelanga leKhisimusi babikwa bese befika phose izigidi ezinhlanu 4,951,747 asebehlatshwe kabili ijekiseni lokuzivikela ngemva kokuba abafika phose amakhulu amathathu 271 beye bayahlatshwa okwesibili abedlula kancinyane isigidi 1,279,583 sebengabathole elesithathu elebooster ngemva kokuhlatshwa kathathu kwabedlula kancane inkulungwane eyodwa 1,112. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.